imithelo le nqa ngizwisisa kuhle kuhle sibili ukuthi ayisoze ibhadalwe ngulo othengisayo kodwa izabhadalwa ngulo othenga ngoba asithi thina nansi icontainer iyasuka eCanada iyangena ngapha eAmerica iyabithengwe asithi thina ithengwe kumbe iWalmart kumbe ithengwe yilaba abama-television abathengisa ama-television kufanele ukuthi bona babe yibo abazakuba seboda laphana ukuthi babhadale lowo mthetho bengabangapha e-America laba babhadala lowo okuthiwa yi-terry khonoko ke nxa sokungenile ngapha sokusitho ukuthi intengo yakho isizakhwela sebe zama ukuthi bazuze imali yabo liyana bayibhadale eboda yikho-ke ngibona ngathi kusiya ngokuyakhathesi nje masinyane intengo yezinto izazwakala ukuthi isikhwele
sibona lapha umnumzana Trump esithi uqoqe ukuthi ekhulumisane le-Canada le-Mexico ngemithelo le libona sengathi iy'nkulumo lezi zingahamba njani
kangiboni kuphuma impumela ngoba kumele ukuthi omunye ehlele omunye nxa kuyikuthi yikwehla angaze ngikhumbule owangakithi upresident uTrump esehla yikho mbona ngathi nxa kuyikuthi labana labo bangaqinisa ukuthi bayafaka owabo umthetho kutho ukuthi sokuzatshayana sibili ukuthi kumthelo lo uzangena umthelo lo uzathelwa indawo zombili
kodwa ngesikhathi ekhankasela ukuthi avotelwe umnumzana Trump ubekhuluma ngokuthi uzalungisa inotho yelizwe lokhu akwenzileyo singabona kuphathisa na ngokuya kwesikhathi
ngibona ngathi kukhuluma nje kokuhlayaza lokho ukuthi athena na kuzakhwela okwesikhatshana kuphinde kwehle ngaphandle kokuthi akhweze wona ama-tariffs wona lawo okwesikhatshana aphinde awehlise kodwa nxa engawehlisanga nxa kule ntengo ngoba la mazwe amathathu ayadlelana kakhulu kakhulu njalo kulesivumelwano esivele sikhona esokuthi basebenze njani ngakho khonokho yikho-ke ngibona ngathi nxa kwehlule ekukhulumeni khonaphana ukuthi omunye ehlele omunye akulaza kwenza umnotho ube ngcono lapha izinto ziza kuba nzima ngoba kuza kukhwela amafutha ngoba amafutha amaningi avela eCanada